Izakamizi ezihlala eLupane eTsholotsho kwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kwezeyiki. Zithi kuyabahlupha kakhulu ukutele Zimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond ama-RTGS lama-bearers checks okwagcina kungasathengi lutho. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala eJotsholo.
Akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokhiyana okungamabhondi okungagcina ongasasebenzi lokhana. Yona imali bani nalebhalwe iphongubhalwa zigi nje. Asoze kufana lamabhondi noti lana asihluphayo. Wawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu siyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho inqumbu uthengi okuyichukela. Hayi mina vele ngizwa kungangicaceli lo. Vela ngakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyizigi lokho. Hayi irandi lelo kuze ndedola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwazisebenzela kunjalo. Ngoba uzigi lo ashiwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali. Hayi 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 hayi. Hayi mina vele angikakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele. Ukuthi imali bani vele angikakuboni lokho lami ngisakukhangela nje ngomkhani ngomumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe. NeZimbabwe kasikhitshelwa imali hayi sikhitshele imiquba. Into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesimanga esikhulu ngento eyenzakala la.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo ukulandela ukwethulwa kwemali entsha.
Singabantu eZimbabwe mukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deselireta le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acithe inumber zenezo ezilabo 1,000 kube sekungani kulotshintsho. Kukathi kodwa-ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fuel. Ifuel yinto yenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngabama-filling stations kuzaba mgqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurator physically mhla ka 30 okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurator lapha online ngamafoni electronically. So siyayisaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukusecurator vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Ingafika sibili bazachaselwa kunenge okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu and i-RPZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala ziyefika ebantwini zibatshele ukuthi imali isebenza njani. Njalo laba amabhanka ababhenki bakhona labaza kutsho ukuthi imali isebenza. Hayi abantu bazayizwa ngendlela uhulumende awufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selitapha imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu bafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingu Gibbs Dube.